Kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Lifuka njani sulukanda bamthwakazi omuhle lapho elingali khona igama lami ngu Chris Gande ngilamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 19 Ncwabakazi. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le MDC lithi lizaqhubeka ngohlelo lokutshengisela lamhla kobulawayo lanxa umthethwandaba usithi liyeke.
Abalandeli bebandla ukuthi bebuye kutshengisele ngokuthula singabulali iproperty yabanye abantu.
Isigodlo senkosi uBulelani loBhengula Khumalo sithi induna uNdiweni bekungamelanga abotshwe ngoba wayesemsebenzini aze afake isinqumo.
Akulungise isinqumo asithathayo nxa sibonakala sihonge emthethweni kodwa yena asale ngaphandle. Yikho esikutsho.
Kuqhamuke udlakela emdlalweni wenguqu phakathi kweqembu leDynamos leLewange edolobheni leLewange.
Usupporti omunye weDynamos ongene egroundini laphanya ekhanya ecela isiqembu egedini leSpangane.
Intengo yamafutha ezimota isikhwelile njalo. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa abikwa ethembise ukuvimba ukutshengisela uqoqweli bandla leMDC kobulawayo lamhlanje. Amapholisa abikwa itshele intatheli izindaba zephephandaba lobulembe lezimlive.com ukuthi abavumele ukutshengisela lokhu ngoba abavumelanga ukuthi batshengisele ngoba besesabela ukuthi kungaqhamuka udlakela. Pambilini kwalumbiko, umthethwandaba ubikwa ulahleleka China isicelo senhlanganiso ezine ezithi i-Confederation of Zimbabwe Retailers Association, iBulawayo United Residents Association, iBura, i-Apostolic Christian Council of Zimbabwe, le abacholi bamabele e-Grain Millers Association of Zimbabwe, esokuthi kungatshengiselwa edolobheni lakobulawayo ngoba kungawonakala impahla lokuphazamisa ibhizimusi. Ngolwesihlanu olunye njalo uhlelo olufanayo kade luqoqwa libandla leMDC luchithwe ngamapholisa achaya abantu kwabuhlungu ngemva kokuba umthethwandaba uthe leli bandla lingatshengiseli kusatshelwa ukuthi kungaqhamuka udlakela. Kodwa abalwela ilungelo likaZulu bayalisola lelinyathelo besithi uZulu ulelungelo lokutshengisela ngokuthula phansi kwesekelo sombuso welizwe. Phambilini kwakutshengisela obekukhangelelwe kobulawayo lamhlanje, amapholisa abophe umgcinisihlalo webandla uNkosazana Thabita Khumalo lezinye iziphathamandla zebandla ezihlanu kobulawayo zikhankasela ukuthi uZulu atshengisele ngobunengi. Sikhuluma nje akwazakali ukuthi isimo sabo sinjani ngoba amapholisa esala ukuthi babonwe langamagqwetha kumbe izihlobo labangane. Sixoxe lesikhulumeli sebandla leMDC kobulawayo umnumzana Swithan Chirodza saqala ngokumbuza ukuthi bazaqhubeka ngokutshengisela na khona kulembiko ethi amapholisa awasoze abavumele.
Mina angayiboni imali leyo, mina ngikuze emsakazweni khona ukuthi kule mali yamapholisa esalisayo ukuthi senze umsebenzi wethu wokutshengisela.
Manje lixwayisani abalandeli bebandla labanye kade besithi bayatshengisela.
Abalandeli bebandla ukuthi bebuye kutshengisele ngokuthula singabulali iproperty yabanye abantu sizenzele izinto zethu sithule. Kungelada kela
phakathi.
Sizwa kuthiwa inkokheli yebandla ebotshiweyo ebalisa umgcini sihlalo unkosazana Thabita Khumalo izaba imiswe emthethwandaba. Manje lizayenza njani ngakhonoku? Bakhona yini abazohamba ukuyamsekela?
Ye, bakhona abaningi sibili abayahamba ekuseni. Bambona ani khonokho kuzakwenza ukuthi inhlelo zethu zingaqhubeki kuhle ngoba phela uMakhumalo umuntu othandwa abantu abaningi.
Manje njengoba sisizwa kuthiwa kugcwele amapholisa indawana yonke, abantu abesabi na ukuthi bazatshaywa njengalokho sikubone kusenzakala eHarare?
Ngibona ngani into yonke izaqhubeka kuhle.
Labo ababotshiweyo khona ngapho koBulawayo, sizwa kuthiwa amapholisa ayala ukuthi libabone, selikelezwa na ukuthi bakusimo bani?
Ngazi mfowethu, khonapho vele into enzima kakhulu ngoba sizamile ekuseni basalela sazama ntambama basikotsha, so asikwazi ukuthi bayahlukuluzwa yini, ukuthi bathole ukudla okuhle yini, ukuthi bahlale endaweni enhlanzekileyo yini. Vele sisebunyameni, ngikhuluma isikhathi samanje, yazi vele kunzima, wonke umuntu uphathekile ngale ndaba.
Njengoba usitsho wena ukubana lizatshengisela ngosuku lwalamhlanje, ubona ungani baningi yini abazwileyo imbiko naleyi ukuthi kuyatshengiselwa? Ngoba sithole eminye imbiko eminingi, abantu besibuza ukuthi kanti vele kuhamba njani.
Ngibona ngani eminye imbiko ebiphuma kumagroup e-WhatsApp le-Facebook ibe imbiko ekuzama ukuphazamisa inhlelo zethu. Kuleyo mbiko ophumileyo othi khona thina sinqotshiwe kumthethwandaba, kwakutshengisa ukuthi umbiko lo vele ngowamanga, akulaqinisa khonapho ngokuzama ukuthi uphazamise uZulu. Kukhona futhi umbiko owabantu abazenza bona abakomthwakazi, bona bengasowa umthwakazi, kuwumbiko vele ozama ukuthi kudale ukuthi kube lengxabano phakathi kwabantu abasekela ibandla le-MTC labantu abasekela ibandla lemthwakazi.
Hello-ke, ngumnumzana Swithan Chirodza, isikhulumeli sebandla le-MDC koBulawayo, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhonale koBulawayo. Njengoba-ke lizwile ukubana ibandla le-MDC lithi kuzaqhubekela phambili ukutshengisela lokhu obekukhangelelwe, silomunye ohlala koBulawayo, isakhamuzi sakoBulawayo, umnumzana Raymond Phiri. Sithe sizwe ukuthi kunjani-ke khona ngapho koBulawayo. Siyakwamukela kuhlelo, mnumzana Phiri.
Salibonani baba Msikande, thina siyaphila ngapha.
Ye, ungasitshela ukuthi umumo unjani ekuseni kanje sikhangelela ukutshengisela lo?
Kathesi yinje ngilangise esizinda lapho okujwayele ukuba khona lama-demonstrations amaningi, but kukhanya i-transport ayikho. Kuhamba amabhasi nalawa awabo amakhulu nala e-1-1, abaningi bamile emathareni lapho abahamba emsebenzini. Kukhanya ngani abaningi bakhe bathi kuhlobe yi-stay away nxa ngikhangele la.
Manje izitolo zona emalokishini kona kunjani? Bayathengisa abantu kumbe izitolo lazo zivaliwe?
Izitolo azikavulwa okwakhathesi, ngikhuluma kakhathesi sizinda. Ngoba bekudlula amapholisa namasoja lapha epatrola ethareni yonke indawo lapha, kumbe ngenxa yokufuna ukwethusela abantu kumbe bazama ukwenzani. Kodwa khanya ngani into wangikhona ngabantu angani sebe-desperate.
Bona amasocha khona abebonakala la khona ngapha emalokitshini?
Ye, bemaningi kakhulu, bemaningi. Bekungani sokuyimpi sibili. Ubona sibili ama-trucks, sibili amathathu, ihambe landelana kancane kancane. Vele hawu, singajayeleki kwinto kwangikhona. Vele kusabisa vele ukuthi khona cabanga ukuthi khona ngxe sokuyimpi, sokuyini. Kodwa abantu befuna ukuzidemonstrathela ngi-peacefully, but lokhu ufuna ukwethusela abakhe nje.
Ngokubona kwakho, ubona ungani kuzatshengiselwa yini kumbe abantu bazahle bazihlalele ezindlini?
Ngokubona kwami ngibona ngani akuseze kutshengisele. Ngibona ngani abantu bazazihlalela ezindlini ngoba i-presence yamapholisa lamasoja iningi kakhulu. Ngoba abantu sibesaba okwenzakalayo eHarare, and ngibona ngani vele bengayenza khonoko ukuthi bezihlalele, hhayi emsebenzini, ngaba kumedile futhi.
Mhm. Hayi sibongile kakhulu mnumzana silethemba uzahlala ungangena engozini.
Ya, sikhamilele khona izinto esiyozikhiyela ezindlini kade si ngoba lokhu kuyizinto okuyenzakalayo lapha kujayeleki lokhu.
Mhm. Hayi siyabonga kakhulu mnumzana.
Ukutshengisela mina ngibona ngani bakona akusoze kusincede lutho akutshintshi lutho akusoze kwenza ukuthi yona umkhonomi uhluvuke kusasa usiqondile usuraide instead iyasikusibithela emuva kakhulu into amele abantu bayinanzeleleyo ukuthi ukuthi umkhonomi uvuke kumele kube nezinto ezisapota ukuthi umkhonomi nalowo usebenze and izinto ezisapota zalezi kakhulu kakhulu yikuthula angithi yi-environment ekufunakalayo kakhulu kuhleke ukuthi sibe uthi anyone ngabe ufuna ukufaka imali yakhe kangeke wafaka imali yakhe endaweni lapho okungani vele kulokungumoya kodlame kulokungumoya kokuvukela umuntu wonke uyesaba ukufaka imali yakhe endaweni enjalo so nxa sikhala sithi kona yena umkhonomi usile ubaba omnyanga lowo upresident kakalungisa umkhonomi uzawulungisa njani umkhonomi ona lowo thina siloko sifaka izinto ezibangela ukuthi kona umkhonomi ungalungiseki ngoba ezilokezi kulo dlame lolo umkhonomi ngeke walungiseke ngoba akula muntu ozafuna uzosebenza kwelakithi nxa ebona izinto zinje kumele sisebenze ndawoni ngoba lokho kwenzakalayo lapho esiyimfowethu kufana lo muntu ozama ukuthatha unyathelo ukuthi ukuhamba mina bese mbamba unyawo lakhe ngikubambe ngamandla sikebizona ngeke wehlulele ukuphunyuka konabo uzahamba njani lowo muntu uyabona ukuthi mina ndawoni yikho konoko okufanayo okwenziwa iba lelo MDC kathesi libambe unyawo olukahulumende uhulumende zama ukuhamba njelolungiso lona lalo labambe unyawo ngamandla sibile ngodlakela sibile abantwana umhulumende wehluleka ukuthi yona aphunyule ahambe alungise umkhonomi
ye kodwa babuthuma labo abafuna ukutshengisela bathi isisekelo sombuso welizwe siyabavumela ukubana nxabe khonona bangene ezitaladeni batshengisele ngokuthula wena uthini ngakho
isisekelo sombuso siyavuma sibili and asikwani khona kwana kodwa-ke isisekelo sombuso nxa sivuma siyakhomela khona lilungelo lomuntu ukuthi atshengisele kodwa phela kulelilungelo lomuntu omunye lwana esesikhohlwa ngaye ukuthi yena umi njani ngoba yena ilungelo lakhe lelana seliningezele lilungela elikalo ofuna ukutshengisela sesikubonile emuva nga kusenzakala ngojanuwari kwenzakele ngo-agast kwenzakele sabona sicina silahlekelwa zimpilo zabafowethu zabodadewethu sabona silahlekelwa izimota salahlekelwa izitolo lapho emalokishini izitolo ezingasasebenzi ngenxa yaerovin elilungele lomunye umuntu eseliqine selilimaza ilungelo lomunye umuntu yantabo so isisekelo siyavuma ukuthi bona abantu batshengisele kodwa lelungelo lomunye umuntu bana ngoba ato bantini into engamelangathi engaziphambanisi kuthi ona singacabula umuntu wonke usesapoti i-M D C bakhona abanye abangakasapoti i-M D C abakuzamithefu abanye futhi abangekho bot i-M D C ngokuzamithefu abalelungelo labo la iyafuna ukuthi ona avuke sasa akade ushova ahambe ayebambabambe into azenzayo ngoba abantu abaningi bayazisebenza phela so bona nxa usumvalela usuthisa amathaya uzifaka amatheni emgwaqo ntongahambi kanti abantu bona usulimaza ilungelo likalowo muntu lowo yena obengafuni ukwenza wena okufunayo ngakho kwenza ungaphambanisa ngelungelo lomunye umuntu abe siyazwisisa but i-problem yalapha laba ilungelo labo bafuna kube yilo lodwa elaziwayo abanye engaziwa akusebenzi njalo.
Lo-ke ngumnumzana Joseph Chuma owake wamela ibandla leZANU-P F edalele ephalamende koBulawayo ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Ihofisi yedale lenkosi yamaNdebele uBulelani loBhengula Khumalo ithi unduna uNdiweni bekungamelanga athoniswe ngesinqumo asithathayo esabangela ukuthi abotshwe kodwa ukuthi isinqumo sibe yiso esiba ludaba oluthoniswayo. Ihofisi le yethule umbiko okhuthaza iziphathamandla zikahulumende ukuthi zikhulule uNdiweni nxa kulensolo ngesinqumo asithathayo sihlaziwe andubana kuthathwa amanyathelo afana lalawo athathwa nxa umantshi kumbe uMahluli ephosise ekuthoniseni lokwethula isinqumo hathi ukumbopha. Isikhulumeli sehofisi le umnumzana efidlela Ncube utshele iStudio 7 ukuthi basebenzelana lamagqwetha kandiweni ukuthi akhululwe.
Sithi sinokubotshwa kwenduna kakuqondanga, induna umsebenzi ekade wenza ibingawenzi ingunhlanhla ndiweni, ibiwenza iyinduna unhlanhla ndiweni, okutho ukuthi ubesemsebenzini ubegweba esemsebenzini. Nxa kukhona okungathabisa abantu kumele kudluliselwe enkantolweni elandelayo, nxa kukhona okunye okungahambi kahle kulungiswa ngendlela efaneleyo, hhayi ngokufaka ujaji ngokuba nxa kade hlezi esihlalweni sakhe kube nguthi ngalolo suku be ngumntu ube ngumanzi ngalolo suku. Ngakho-ke kumele kwenziwe ngendlela vele okwenziwa ngakhona, singabophi abantu abagweba besenza lokho okufaneleyo ngokwemithetho yamasiko ngokwazi kwabo.
Kanti pho manje udaba lokuthi wayesetshisa impahla lakho wayekwenza na emthethweni wokuba induna?
Izinqumo zakhe ayezithatha zonke wayezithatha eyinduna. Lokho kuqakathekile ukuthi sikuzwise ukuthi angabe ehluleke okungakanani nxa ngabe ungujaji athi izinqumo kukhona ukuthi mhlawumbe umajistrate we-High Court kuyabe lokho kuqansa kanjalo abanye balungise lapho ngabe wehluleke khona kumbe uphambanise khona. Kodwa-ke kubongo ukuthi kwenza ubugebengu ngokuphathelene lempahla leziyana ngokwehlula ukuphatha isiko ngendlela efaneleyo, kodwa kuthiwe nje wabhidliza impahla. Kodwa nxa wayebhidliza impahla kufana kunye lokuthi izakumbe ukwenzani. Nxa wayecabanga ukuthi kuvunyelwe esikweni kumele kulungiswe e-Magistrate Court, hhayi ngokuthonisisa yena kodwa ngokuthonisa indaba yokuthi bekufanele yini kwenziwe lokho. Nxa kungafanelanga isinqumo sakhe senziwe lokho okuthiwa ngesiNgisi set aside, ibekwe eceleni kube sekufakwa leso esinye abantu besibona laba abaphezu kwakho ukuqondile. Okungavunyelwayo okungakuhlanga nje asike sithi kuse-Magistrate Court athathe isinqumo. Kuyakuthatha izinqumo khona lapha kuthiwe ukuthi kodwa yokuthi izinto siyakubona njalo nje kusenzeka. Ungakhala ukhale ngempela kodwa aphila kukhothi elandelayo, hhayi ukuthi abotshwe na impheseni yena umajistrate yona leyo kumkati yikho kuphelisana ngakho. Kodwa kungafanelanga kwenzeke nangabe kule nto ezinye ababe umuntu ekhala kule lungelo lokuthi adlulele kwenye inkantolo kuvikelwe ilungelo lakhe lelo abe khala ngalo.
Manje sinqumo bani lina elizasithatha njengedale eliqakathekileyo lenkosi?
Isinqumo esithathwa yisona leso ukuthi kula amagqwetha enduna sincedisana lawo adlulisele lolu daba njengoba sixoxa kanje ukuthi baphikisane lesinqumo esingathi thina yisigwebo sikamanje kwajise ukuthi athi yena induna ibe lecala lapha kuya igwebe nyaka emibili ukuthi yehlale esitokisini. Sithi konke khona lokho kumele kulungiswe ngendlela yomthetho. Sakunanzelela ukuthi lathi sithe kakulungiswe ngendlela yomthetho. Lalo ongabe wonakalelwa ulamalungelo, kumele kuzwisiseke ukuthi kasisho ukuthi kanamalungelo. Ulamalungelo nxa wayebona ukuthi induna lapha kayenzanga kahle, into eqakathekileyo ukuthi aye ekhothi elandelayo. Ikhothi elandela i-community court kumbe i-customary court magistrate lapho khalaza khona. Kutho kuthiwa isinqumo senduna hhayi kasimanga kahle sibekwe eceleni, hhayi ukuthi yona induna ngokwayo ibisisiba yiyo ejeziswayo. Sakulungiswe isinqumo asithathayo nxa sibonakala sihonge emthethweni kodwa yena asale ngaphandle.
Lo ke ngumnumzana efidlela Ncube isikhulumeli sehofisi yenkosi uBulelani loBhengula Khumalo ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le koBulawayo. Ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Inhlanganiso yezembiko esayithi ithi ugatsha lweZimbabwe Energy Regulatory Authority solukhweze njalo intengo yamafutha ezimota yayafika ku-$9.12 ilitha linye. Ngeviki edluleyo intengo le ikhweziwe njalo. Iphephandaba leSunday News lithi umphathintambo wezenzakala elizweni umnumzana Kane Matema usethembise uZulu ukuthi kuza kuba lokuthula elizweni ngoba amapholisa esefakwe ilizwe lonke jikelele ukwenqabela abafuna ukutshengisela. Okwamanje ke balaleli sengidedela emuva ngilichiya lilalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele wona ngeWhatsApp.
Sawubona basakazi beStudio 7. ngicela umbalele yami ngimsakazi ombono nanko yazi ukuthi kulisizi kakhulu kubuhlungu kakhulu ikakhulu kithi abantwana bakamthwakazi udaba lwenduna yethu uNdiweni. Nxa uzibuza ukuthi kanti uNdiweni ubotshelwani, uNdiweni ubotshelweze lizwe hatshe ezokuthi uchithize umuzi womuntu. Kambe umsebenzi wezinduna kusukisela kusabusorobert Mgabe loba nanxa kusakusamakhiwa umsebenzi wezinduna kade kuyini? Umsebenzi wezinduna ngokukhangela izigaba phona ukhangela izigaba lamacala ezigaba lekuhlalisana kwabantu induna lenduna ikhangela abantu bayo khona apha esigabeni sayo kusukisela zibekwa kumzilikazi. Namhlanje nxa induna sokuthiwa zibotshelwa ukuthi yindaba etholisa amacala esigaba sakhe, kambe amacala esigaba sokufuze athwale ayezinkundleni ezinkulu, ezinkundleni zikahulumente asuke esigabeni pho umsebenzi wokuyini? Sokutshengisela ukuthi iZANU PF yayivele izinduna zona yona izisebenzisa ezelizwe ukuthi zibe ngezayo, zisebenzisa ukusihlukulusa ngoba kube khona izinduna kade zitshela abantu ukuthi nxa uwezana ungasowezana uphosuke esigabeni, yikho kade bevele befuna ukuthi babasebenzise khona. Pho ufo kaNdiweni ubonakale esengumhlamuki engaselawo lawo magama esebafulathile. Kubuhlungu kathesi ingakwazi ukuthi kusuka kuye bangena kumaduna owemfelabuso ngoba bekwazi ukuthi abantu abana sebefaka udletshana ebantwini bakamthwakazi ukuthi bakwazi ukuthi silobuhlungu silobunzima esifakwe nguhulumende wezano komthwakazi. Akula nto ehambayo, akula mpucuko, zonke iinto zakomthwakazi zithwala bezithwala bezihamba nazo sozibhela. Yikho nxa induna zethu sezihlakanipha sezilamacala sezigwetshwa kanje. Pho esigabeni abantu bengaphinda balalela izinduna na ngoba kuzenziwa intando yabo bethemba ukuthi iy'nduna ziyabotshwa?
Abantu bakamthwakazi ngabe balalele balandela amazwi atshiwo abatshelwa ngukomo ukuthi manje lokhu kuzaqalela khonale eMpumalanga, kodwa masingakungeni. Ngabe bayalandela lawo mazwi yonke into bezohamba kahle bachiyane le nto zesitshabini ngoba laba abantu vele bajonge ukuthi basibulale. Manje lowo bafuna ukwenza ukuphinda futhi into yabo abake bayenza abo 1983-82 yombhuqazwe. Manje kathesi abantu bakithi abafundi balani? Ngabe bayabayekela laba bantu bayenze into yabo yakhona lesisoneni bachane labo ngoba lokhu obufuna ukwenzakala lapha kungani kudonsela futhi kuyena leyana indaba yombhuqazo ezulu lezikhukhule egugurawo? Ngabe nje bayekela bachane labo lafuna abantu bazenzele balwe impi yabo wodwa? Singayingeni siyekele ibe ngeyabo kuphela, thina sime sibakhangele ukuthi kade vele bahloseni ngoba bayenza nje bafuna ukuthi siyingene siyijoyine ukwenzela ukuthi basibulale kahle. Bafuna ukusiphinda ngendaba yeluthini abantu ababebhoboza izitolo bebezobulala izitolo zethu lapha kubulawayo, kodwa thina abantu bakhona bengaziwa endaweni yinto abafuna ukuyiphinda futhi beyiyenza.
Mina abantu bezanu kathi liyaliyani ukuthi abantu be-MDC wademonstrate kathi bazodubula imbhobho yini kumbe bademonstrate ngezikhalazo zabo? Chiyana ndabo bademonstrate kathi libahluphelani? Ndiyenzelani ulunya olwenyoka eluma inkomo engasezidle? Yekelani abantu bademonstrate labo.
Linjani basakazi ku-Studio 7? Siyalibonga ngomsebenzi nomkhulu wokusazisa ngokwenzakalayo eZimbabwe noluqotho kakhulu ngendlela phezulu. Sibili silobuhlungu okwenzayo ezweni, siyahlukuluzeka ngento eyenziwa ngulo hulumente okhona ongahloniphi ilungelo loluntu, esebenzisa amasosha ebantwini ukutshaya abantu abangomama. Apha bathi khona ye-Women's Day, ulibona ye-Women's Day bekhona eziwe ukusuku labomama ngaphi abantwana bamapholisa ekhaba omama, into eyangisayo phambi komhlaba shuwashuwa. Sibili ubhilivu ugawulele umuntu omdala besadalala ethi khona ye uhulumende lo nguhulumende, uhulumende nguhulumende, ndizama ukuvela amabhongo amabhizinisi wona okwemali lakuntshontshayo lokho elikwelivikele kwamahulumende. Ziyatshintsha izinto madoda, yalitshele lizagijima. Ongunike Mangwana kwakungaphi ngesikhathi sebe, ongu-Energy Mthodi khonokho, ungu-spokesman khonokho kwakungaphi? Ungaphi nalojonathan Moyo nabantu leli? Ungaphi ukasikwere kathesi? Yakubona-ke ndizabona iqiniso elipheleyo kuzajika lapha elizweni. Ndizakubona linabadalali, ndizakubona and kuyafuzwa kuthunje ezweni ezihlobo kuze libonde liqinise ukuthi abantu bayathunjwa. I-army lepolisi ikhona ukuthi abantu bethunjwa. Indaba ezihloko yahamba labo bantu, waye bengabadingi labo bantu, which means they know we are doing this. Ndiza kubona uSaddam baya ngaphi, uGaddafi baya ngaphi, oBin Laden baya ngaphi, o-Idi Amin baya ngaphi.
abantu bayavutshwa abanye babhaxavulwa mina ngikwazi ukuthi kufuna zalo ufuna ukuthi kwenzakalani lapha elizweni bakithi kambe senzeni apha siyalamba akula lanto ehamba imali akula amagesi akula kumanje sijayelwane abantu bayabutsha babutshelwana abantu kungathiwa yilizwe elikhululekileyo lenelo ukulikhuluma lo moya lapha egwanda la
lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemidlalo, abalandeli beqembu lewange bathe ngiyaphinda njalo umdlalo wenguqu yesigaba se-Premier League obuphakathi kweqembu lewangele le-Dynamos umiswe okwemizuzu edlula amachumi amabili kulandela ukweqa uthango okwenziwe ngumsekeli weqembu le-Dynamos wachela igedi lewange ngamanzi acatshangelwa ukuthi ngumchamo kwase kuqhamuka udlakela. Okuningi ukuze sizokwenzakeleyo sixoxe lo mlandeli wenguqu uJafet Kapalamoto Njovu.
Ibhola beyihamba kuhle sibili sangane kanye yiyo kade idlala kuhle sibili kanye piza kuyina sibili usapoti omunye odenamozo ongene egrawundini laphanya ekanya esela igemo egedini esipangane then kwasekukhayiso kuba ne-violence khona ngaphambi
manje nalowo obechela khona okade ukuchela ubothiwe yini
kukhanya nje kathi ubalekile waphuma ngaphandle mina abasapotazi amanye abasipangane yiwabo abamgwetshileyo wabuya laphakathi mina wahamba ngale esiteding lapho kati kuhlezi khona ama-supporters e-Dynamos ikwasekuqalisa-violence ama-supporters e-Dynamos ejike amambondela esiteding ama-supporters esipangane kodwa kade kule ngozi sibili ebantwaneni abancane.
Lo-ke ngumlandeli wenguqu uJafet Kapalamoto Njovu ebesixoxa laye ecingweni esewange.
Yamazi lochi ku atide wathanda ukuthi ebino yamazi lochi udimpo wathanda ukuthi ephophe yamazi lochi unomza
tilofu notambu makomanda
ayayo tilofu notambu
Tambo ingoma yamaqhabane besidubela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa.